Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 15 kuLwezi 2022 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla leCCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezi zinto ezilungiswayo. Ukhona obuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le High Court namhla livumele amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso sebail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-Triple-Sila avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000, umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapolisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela enyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-Triple-C bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalichumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsime eke yaba lomsindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba okubandla le-Triple-C uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngomthethwandaba.
Thina ngabantu abanjengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana kufanele sihloniphe ke ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasuthiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhlonipha. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukhulumene kangenele kwemakhothi, amakhothi azidecide, amakhothi azenzele isinqumo zemisabasithethe yokubona kufanele. So amboni ukuthi ekucineni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethi uhulumende nguye sethenga baphiwe ibheli ngakuthi kulekuyizethekele ngamanga lawo ayisoqiniso le.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathile kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla le-TRC uNkosazana Fadzai Mayere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga eZANU-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze aze bamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukaNkosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwaleBrithani eCommonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngoye ngumongameli uMuyi Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu, intatheli zindaba ezifana nomnumzana Hophochingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachothoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBrithani laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musa Kika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
SezImbabwe Human Rights Forum sahlangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat
eZimbabwe. NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibiselwe ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi baza kwethula imibiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana George Jaramba umsekeli kababhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphathi ntambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlazeya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele sebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lwezwembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiswe eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli izindaba ziyabotshwa, intatheli izindaba ziyachaywa, intatheli izindaba ziyahlukuluzwa. Aba opposition ephikisayo alawa amalungelo ukuthi benze ama rallies abo. Yathola ukuthi ama politicians abo yiwo abotshwayo abeqembu elibusayo ezanupf kakabengabotshwa lo abephule imithetho. So yizo izinto i-Commonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Nxa singakhayela amazwe aphakathi ku-Commonwealth ayi-Africa, uma kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni alawo ekukhompeya leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena ku-Commonwealth ngoba kulamanye amazwe aphakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
EleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Izimoto zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017, kwathi mhla ka-15 emadabukakusa owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho laselidilise uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi ezigoqela umnumzana Jonathan Moyo lo Xavier Kasukuwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana lomnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. Umtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo kansila we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu.
Sesengilise iminyaka emihlanu singene eGehenna, sithi siphuma endizeni lamanzi abilayo kaMgabe singene eGehenna likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikaMgabe kwaba wesi, lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe ephuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule ama-biscuits ngaleso sikhathi, ilitha yepetroli yayi-90 cents layo. Kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale, isinkwa sasiku-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekile lezinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi-ke abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba legogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, ophatheke nabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje uKhenkala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Lapho abavaleli abantu benyathini abesithungisa sebekwanise iy'nyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa abaummeli wedala lephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenise iy'nyanga ezimbili bengaphiwa imali yesibambiso, bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
umnumzana Edwin Dlovu ukansila webandla le-CCC kobulawayo sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule
abantu abavale iqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababonti wathuthelwane abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi wonke umuntu wayengathi amfuna umgqabe khona pha ngitsho lephathini kuzalu p f abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma yikho kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwakukhanya baphuma egcekeni ukuthi ngitsho labantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kwamgqabe laphana ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho nkomo yokuthi umumo lowu wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umkakhe ngiwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani isikhathi kwakungcono kulalapha kathethi kodwa khangela phela nkomo kathethi kulokuphula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbi ukhulume kubi ngokhulumende wawuthalaza kathethi bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo
ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka umnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi umnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo angilalele khonapha kwi-studio ithina thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezanu phiya banzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyangilalele abantu be-opposition labo bahlala besithethisa sonke ngenhlambi ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sike sethi kuwamukele ukuthi hhayi vele ngabantu abagangileyo labo abantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu ongomongameli abamthethiselani vele mongameli imbali ungasoli into lapha ayenze khona kubi
umongameli umnumzana Believe Gawule ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-studio 7 ekobulawayo umongameli wakwele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokhu umnumzana Abiy Ahmed umkhokheli wakwele-Ethiopia uthi uzimisele ukhumisana umlotha lamalwecatsha asesigabeni se-Tigray umongameli Joe Biden wakwele-Melika ukwele-Indonesia emhlanganweni we-G20 kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments
ngisenza ama-business consultant siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi yale emile qhubeke siya phambili lokuthi-ke njengoba siye sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumarket ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani ikho-ke ikho lapho esingena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela esifaneleyo kulokhu esiyabe sikufundisiwe so siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza kukonke kusemthethweni
akusicwadele okunye okwangikhona elibachathekela khona
okunye kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila esiyithi yi-global market okokuthi uyayenzela abantu imisebenzi izini abantu abaphesheya kwamazwe ubayenzela wona ulapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-internet uku-advertise siyabalungisela ama-website kodwa ekuqaleni before sifike lapho kulezinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili so siqala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto okumele ukuthi uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili then ma sifika phambili siqeda ukuyirejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns abhadala njani ama-tax abo ugovernment izinto ezinjalo nokuthi abantu be lamaphepha afaneleyo. Njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayenza ibhizinisi silamaphepha apheleleyo wonke ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazihlawulayo abantu sokusiya ngokuthi kulama-package ahlukeneyo, kula esiyabe siwathe ngama-full package yokuthi siyabe sizokubonisana nawe siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlawulisa imali esiya ku-600 engamadola asa-America. Kodwa ukhona omunye ongathi hayi mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela, kuthole sizomhlawulisa imali engange-$100 yokuthi siyi-registile sikuthiyo sine-tax clearance khona ukuoperator. Then uthole futhi ukuthi kulabanye abazo after that sizofuna ukuthi sibe ne-website, sizofuna ukudrafta ama-marketing strategies, ama-company policies. So sokusiya ngokuthi umuntu uthe ufuna i-package. So ama-packages ayahlukana-hlukana. Abantu bayabuya futhi noma emahofisini sikhulume sibakhonsulte. We can also do asiwathi ngama-virtual consultants okuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto ulapho khona sisebenzisa i-internet.
Yes, sinike-ke inombolo zakho.
No, +263 718 304581.
Iphinde njalo.
263 718 304581.
Umnumzana Bothwell Kabo ngumqondisi wenkampani ye-Bothwell Investments. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathabeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimu abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidale umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcikeza yonke yokwenjiweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela ke evalweni ngenxa yokwenziwa ke inkampani le.
Igold leli baligezisa ngama-chemicals awo, ama-mercury lala ema-tea kulama-differences. Asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igold leli. Njalo begezisa i-mercury leyo ingena khonapha emfuleni. Ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season, nanzelela ukuthi ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi ihambe indawana yonke yomfula iziye igcina kubo-west kusiya khona lokho Limpopo. Ongangukuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiya kuthela kuLimpopo ziyokufa. Nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years. Singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya lezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenjiwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Into leyizwisa ubuhlungu ngoba azange saziswe ngokubuya kwabantu laba. Sabona abantu sebekhona nje sebezisenzela abakwenzayo. Asiyibontiyanga.
Umnumzana Chamatanda Phiri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembe zisonke akulanto encedayo ngoba amaChina lakancane kungaphambani sebengabesithathu. Wabuya abanye bazama ukuxotshwa, kwabuya enye itimu yasebenza la yahamba. Khathesi sibiseni abanye futhi obhuru njengokubona le mfuleni kunje sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni komfula umfulazi udubelekile. Khangela even khonapha esime khona yalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha zayiphanda isidodi.
Unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokeli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kulabantu inkokeli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekugange nakule linye ibala esingasubstituta ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu ababo, bayathatha amaChina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akula muntu ozabenza ulutho. Akumele amaChina ahambe.
Umnumzana Zendo Ncube owathathelwa amasimu wagcina ephanyeka udaba lakhe-ke ku-High Court koBulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court. High Court ngahamba 5 times. Kwaba le percentage abadayi wena kanti uvele indawo engeyakho le kukhona esingakunika khona.
Isikhulumeli sebandla elibusela leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo laye-ke uthi-ke amaChina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi, labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana labantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela World 2 umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yensiza mining company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sowuxabanise izakhamizi.
SinamaChina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba bazolungisa la okwakugibhe khona abotshekitsha ababegibhe khona imigodigodi, so bona bazo gebha liya migodi labo sokuyila khona izinkomo, so kuthiwa bazogebha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe leChina eZimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yako uhulumende weZimbabwe. Inkokheli yomdabu ensiza ebalisa usobhu abalisa lomeli walindawo edala lephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela uSkomiji balile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi ensiza lakwezinye indawo ezika khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo. Njalo zithi cabangela ukuthi amanzi la asele shefu ngengcekeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi kabavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba. Ngime le-Studio 7 ngapha eFlaphusi ensiza district, igama langu Ezra Jesus Banda.
Kulomntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lo nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wabuya kini esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithi usombane umfana wakhona akakwazi. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngingatshoni ngimkhingela kumbe impopothela, sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngasengimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya eFlaphusi nasuka khona ngale esevuvuka inyeka khaya into i-B P ngabela ngathi koBulawayo ngazothola ivocha wahambe emzilikazi ekliniki bamtransfera impilo basebethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sakazilebha.
Khonapho ubese le nyanga ezingaki ezithi
bekumele abelethe mhlaka 20 November basebeopaletha mhlaka 1 bathi i-B P singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngatho ngibemelele isikhathi sakhe sokuhle. Wase-operatewa-ke wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo wazoba esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle avukele nkinga le ngoba lakazange abambi ikhanda kumbisise kubuhlungu hhayi but bengeke ngahamba ngalo akho ngutambama nje ambulezi nakathi avaleke kuphela umoya nje nowen angathi wahamba njani papa samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo kime lawabele mina kwabantu
manje bahlola yini odokotela ayisetshoni lokuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithi umuntu akhathele kahle babona ngoba babhale isihlasa manje ukuthi nyasi i-understanding kahle kahle i-understanding kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana-ke banjani, ngaba yini?
Ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabanye abantwana
sibonga nilayo le-5 years khathesi bendabayikuphela ngayo le-5 years khathesi omncane la.
Kuyini usizo abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathi hamba athengele i-9-1 yabantwana.
Lo nkosazana Precious Msimanga umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami nguGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.